Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuMfumfu 2021 ngokhesidube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le COVID-19 ezikolo eZimbabwe.
Abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa but amboni zilandele.
Ibandla leMtokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho lwamakhansela lolokudinga abazangena kudala lephalamende ngomnyaka ka-2023.
Sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Bayakhala abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa.
Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Abazali lababalisi bathi ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo kudalwa yikuyekedisa ngokulandela izixwayiso zabezempilakahle kanye lokwehluleka ukuhlola ababalisi labantwana besikolo ngesikhathi izikolo zivulwa. Lokhu sekudale ukuba abazali bengahlaliseki ngempilakahle yabantwana babo ezikolo. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi balitshumi lambili, i-22, ababanjwe belomkhuhlane we-COVID ezikolo. Kulabantu abedlula amatshumi ayisithupha, i-66, abahlolwa elizweni lonke batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukwanda kwenani labantu abathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo kubangwa yikuthi akuhlolwanga ababalisi lezifundi ngesikhathi kuvulwa izikolo.
Inani le-COVID kulamalanga liyaqansa ezikolweni, ikakhulu ama-high school. Esikunanzelela ukuba akukho okwenziwe nguhulumende njengokuthembisa kwakhe ukuba uzenza konke okusemandleni akhe ukuze abafundi lababalisi bavikele kumkhuhlane we-COVID.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi koBulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba akhuphule indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo.
Ngabe uhulumende uyathatha amacebo okuthi abone ukuthi uyafaka izindlela ngapha esikolo kuthestwe abantwana lababalisi akube lento okuthiwa yi-social distance.
Zana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zakoBulawayo kumele zilandele okwethulwa ngabezempilakahle.
Njalo siyananzela ukuthi ukuziphatha kwabantu kuma-communities akukuhle ngoba abantu ngathi sebe-relaxile, abanye amamaski basagcoki, umkhuhlane usakhona ukapheli, baqhubeke behlonipha ukuthi bayi-social distance, bayinanzele, bafake amamaski, bavothwa endaweni eziminyene izikhathi zonke.
Unkosikazi Sizakele Chabalala ohlala esigodini njalo engumzali olabantwana abafunda ezikolo ezitshiyeneyo uthi sebedlela evalweni ngenxa yokwenzakala ezikolo.
Eqinisa abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa but amboni zilandele.
Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Norman Thebe ohlala koBulawayo.
Asikahlabi ngenxa yokuthi asiboni mahluko phela. Asihlabanga kodwa amanani akhona la aqanja abantu ababanjwa lokhu esiyesehla okusho ukuthi phela i-vaccine evela isebenza.
Udokotela Agnes Mahomva osebenza eofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa lapho abona khona ngemikhuhlane ememetheka ngamandla uthi bafisa ukuhlaba abantu abaningi njalo bazahlolisisa uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni yesithathu.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bathi ukuhlatshwa amajekiseni okubhusta awesithathu kungaphathisa, kodwa thina okwamanje sisaqakathekisa ukuthi abantu bonke bahlatshwe amajekiseni amabili avele emele umuntu wonke awathole.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umkhuhlane lo swabulala abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,625 eZimbabwe, solokhu waqhamuka elizweni nyakenye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla lemtokazi Republican Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzawenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezitshiyeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina yokuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemigens. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Umthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazekhi offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe yiZANU-PF le-MDC beqede lapho babuyele bayekhonale kobamba zonke Harare.
Futhi kuningi okuza kwenziwa libandla lakhe ukuze benqobe kukhetho oluzayo.
I-MRP ilama-strategies amaningi ezathola ngayo uzibuse wayo. Asikawasebenzisi wonke, asikavezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakholwa ukuthi komthwakazi akulali nyibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa imthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirige njani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emisebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
UMnumzana Thabani Nyoni olandela imthwakazi Republic Party uyakusekela okwethelwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi sigoqela imathelenti yonke isuka immigrants asukumele phezulu ayirejista avotele imthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu imathebeleni ngoba ungananzela thina emathebeleni asina power.
Kodwa uMnumzana Vusani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke emathebeleni lenkabazwe bayabasekela.
Bazavotela i-MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asilo qiniso lethu. Ile kathesi ukuthi i-MRP inama-members angaka emathebeleni le-Nicholas. Kubesela ama-district ukuthi ima-members amangaka. Singakhulumi ukuthi i-MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence. Kodwa i-presence ayitranslate to ama-vote.
Umoya uthi kuningi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho ke bazavotelwa ngabantu abanengi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyezwakala vele ukuthi kasupporti imthwakazi, kasupporti i-MRP, ngabe sisupportela amabandla aseHarare. So ke lokhu ukuthi i-MRP ilamalunga amangaki kumbe abantu abangaki abayisupportayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza, saqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke ngiwuphendule namhlanje ngoba uNtini ule agenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona why singakhontesti presidential eZimbabwe, kuyacaca thina ilizwe lethu liphelela eminyathi ekhwekhwe laphana, yikho kule boda le-Jameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi. Asifuni imandate emashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu beMpumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke, kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
UMnumzana Chris Bebe olandela ibandla le-Mthwakazi Republic Party ukuthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP linqotshwe kukhetho oluzayo.
Sihlale sibhothe singamaNdebele ekugcineni silamathuba amancane okuthi sibe i-MRP ingene embusweni. So usesengaphi lapho ngoba mina as a young njengomuntu osesemusha bengiabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngelindanga ukuthi madoda azikhale manje. Kumele thina sithole ethu indawo as it was divided ngabo-80s ezihlala usisho. Yinto thina esilindileyo sikwi-exide manje.
Umoya uthi kulabantu abaningi abazavotela ibadla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. IMathebelele nje kule Midlands esithi ngumthwakazi, i-population yabo is over 6 million. Sikhuluma njengalokhu khathe sikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizweli njengabo Botswana, lelabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million. Silamanye amazwe alabantu abakulesi than 100,000. Kodwa ke konke lokhu ukuthi besitshela ukuthi sibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kuza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Wezimaphandleni namhla sisesigabeni seLupane lapho sixoxa khona lo mnumzana Thembelani Moyo.
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokoma kwelizwe ngokuswelakala kwemali. Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje. Imbangela yokuswela imali indlela yokuthi imali ivele imali le ivele ayikho la ngobunzima kokuswelakala kwemisebenzi esingayenza ukuze sithole imali. Okubuhlungu ukuthi loba sithi siyazama ngokuziphilisa ngokulima into ezinjengama cash crops kawabhadala ngesikhathi. Azathi mhla ebhadala imali yakhona iyabe ingasathengi ngithole siwiji esisodwa somntwana. Kumanje sesihlalele evalweni sizakhamizi ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima ukudla ebesilakho. Kuyabe sekuphelile njengoba ngisitsho ukuthi yikho esikudlayo sibuye sikwenze kube yimali njalo. Enye yengozi enkulu ukuthi siyabe singazi ukuthi kumnyaka ozayo izulu liza kuna kahle yini kumbe hatshi. Okuyikho kusuka kube nzima nxa lingasananga ngoba siyabe sesiphakathi kwayo indlala engagcina esiquma amathumbu.
Yes, akuzwa moyo pho ufisa ukuthi kwenziweni ngakho konke lokho okuhluphisa khamisi. Izakhamizi zona zithini?
Esikukhalelayo ukuthi ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu nxa bethengisa umumbu, amabele kumbe inyawuthi, iloba uchinda, baphiwe imali ezandleni cash, iloba ilibhondi lelo, hatshi leyi eyomoya i-RTGS, ngoba indlela esetshenziswa ngayo ayiqondanga phandle lapho. Okunye uhulumende ngabe uyazama ukuthi asungule ama-projects azayenza ukuthi impilo zethu zithuthuke sithole imali yokuthi lathi senelise ukwenza inhlelo ezijeneyo. Okusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi umumo ulokhe usoma ngamandla akubangelwa ngumkhuhlane lo okhona owe-COVID-19 lawo ohle wengezelela inhlupho esibhekane lazo ezomkhonomo. Ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo kumanje ngoba indlela yezinga lempilo okumele siphile ngayo kayisiyo esiyikhangeleleyo singabantu banamuhla. Sekungani siphila impilo leyana yakudala yabokhokho bethu umhlaba ungakabhucuki. Okunye njalo besicela ukuthi abantu laba esabavotelayo ukhansila labo MP kababuye kithi ebantwini bezokuzwa izikhalazo zethu.
Kwezemaphandleni namhla besixoxa lo mnumzana Thembelani Moyo odabuka eDaluka eLupane esebeleni seMathebeleni North. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abafisa ukuyaphephela kule Italy abadabuka kwele Libya abahlengwe elwandle ngabezomvikela kulandela ukuphela amandla kwenjini yesikebhe akade besigadile. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ulubhekise kwele France lapho khangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukulungisa ubudlelwano belizwe lakhe lele France kulandela ukutobelana ngohlelo lwezikhali zenuclear. So we see Kati says a massivo.
Sena massivo,
lingalishona njani zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngobudlelwano phakathi bukamalukazana ubabakazi kanye loninazala. Kambe ukuthi kuyini okwenza ukuthi kuhlale kuxokozela sonke isikhathi phakathi kwabantu laba. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxa lo nkosikazana Victress Mathuthu okwenhlanganiso yezimi eMbokodo usanda kuncoma umalukazana wakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu.
Ngiyabingelela Dube, ngibingelele kubalaleli bomsakazo omuhle weStudio 7. Ngibonga ukanikela ehlelweni lakho baba Dube. Ngiyabonga.
Yes, sibonile lapha ke uncoma izenzo zikamalukazana wakho. Kambe wini okwenza ukuthi umncome kangaka?
Ngiyamncoma mpela, ubonile ngimncoma umalukazana wangakithi ozalwe ePlumtree kodwa uyindile enkaya ethethe ngumfo wethu omncane. Okungenze ngamncoma ukuthi izenzo esengizibonile ezenza kusukela eshade ngumfowethu eminyakeni mhlawumbe lithuma edluleyo izinto ezinhle kakhulu ezidinga ukungconywa. Ngoba kuhlala kunokuxabana phakathi kwabo kwamalukazana ambela kumamazalambela bo-anti lapha ekhaya, thina besingakakuboni kuye umalukazana wethu sesengumntwana nje ofana nolathi nje sisekhaya. Umama nobaba baphethe ngendlela enhle kakhulu, ayisiyakuncoma kakhulu, njalo kuyinto enhle engavamanga kodwa siyibona isenzakala. Siyambonga kakhulu umakoti wethu, sibonge nePlumtree ngokusikhulisela umakoti olunge kangaka. Sibonge kakhulu isigaba sakotshitshi lapho adabuka khona. Hayi, mna ngiyamncoma umakoti wami, umphethe kahle umama, umphethe kahle weba lathi singo-anti sinja silahlupho laye.
Kujayele ukuthi isikhathi sonke kube lokuxokozela phakathi kukamamazala umalukazana wakhe kanye labo babakazi khonapho vele ukuthi kuyindaba vele kungabe lokubuhle sonke isikhathi.
Dube, into leyo ukuthi kuthiwe kulokulwa phakathi kwamalukazana nomamazala labantwana bangu mantombazana basekhaya, into abantu abazijwayeza nje yona ukuthi hayi into eyenzakalayo sekucatshangwa ukuthi hayi vele kumele kuhlale kusenzakala. Kanti-ke kuyenzeka ukuthi lingabodadewabo bendoda libe lobudlelwano obuhle lomkamfowenu, njalo ungumamazala ube lobudlelwano obuhle nomalukazana wakho. Yebo, khona kuyakuliwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuka mhlawumbe odadewabo bomuntu bebangu vele sikhwele ngomfo wabo kumbe lo mama laye kukhona ukuthi hayi umntanami kade ngenzela lokhu ngesikhathi engingathathi manje sethethe kasangenzeli. So mhlawumbe ukulwa kusuke kusuke khona lapho. Kodwa-ke into elungisekayo leyo ukuthi nxa umamazala engazwisisi ukuthi hayi kade umntanakhe sethethe sonenkosikazi, ezinye izinto sezazenza ngendlela ehlukileyo ezingafani la ngangesikhathi engakashadi, umamazala azwisise lokho. Lo malukazana futhi laye azwisise ukuthi hayi njengoba yena eshadile lapha ekhaya ufice uvele umngakhe elabo dadu wabo, njalo umngakhe uzelwe labazali, kuzamele ukuthi azwisise a-understand impela ukuthi kumele aphile njani nomngakhe, aphile njani labazali bomngakhe, aphile njani labafowabo bomngakhe. Engafiki sesiba ngumuntu owehlukanisayo ukuthi hayi ngoba mina sengishadile lapha ekhaya lo muntu sengowami ngedwa. Phambi ngoba yena afike lo muntu bevelele mpilo uzele wakhuliswa lapha ekhaya njengomngakhe. So kumele ukuthi akuzwisise khona lokho umalukazana ukuthi hayi umngamu labazali, umngamu labafowabo, kumele afunde ukuphila la lomngakhe sazi ukuthi hayi kulabanye abantu ngaphandle kwakhe labantwana bakhe. Okwabo babakazi abakhona lapha ekhaya, okunye okudalayo ukuthi mhlawumbe babakazi uthole ukuthi sebehambile baya kwenda, mase bephenduka lapha ekhaya sokunzima ukuthi baphilisane nomkamfo wabo, ngoba mhlawumbe bona bahluleka ukuphilisana labadadewabo bomkabo lapha kade besuke khona. Kodwa nje futhi lakho kuyalungiseka, o-anti nje kumele baqaphele ukuthi hayi abaphazamisi emzini womfo wabo, ukuze umuzi phela ungafi uhlale ukhona, ukuthi loba behamba bebuya befica umuzi lokhu khona bengaphazamisanga umuzi womfo wabo.
Siba ingxoxo yethu yanamhlanje nkosazana Mathuthu.
Ngibongile kakhulu msakazi ukuthi sixoxe ngalendaba emalala nomamazala nomalukazana labo anti lapha ekhaya. Engingakutsho nje ebantwini ukuthi awu kuyaphileka mpela, kuyeneliseke ukuthi liphile kungelangxabano. Okuqakathekile nje ukuthi abantu bahloniphane, umunye nomunye azazi indawo yakhe lapha ekhaya. kuhle kakhulu ukuthi liphilisane njalo into engenzeka mina lo makoti wami lo labo bazali bami lo mfo wethu siyakwabisa ukuthi siphilisane kahle kungela ngxabano wonke umuntu engakwenza ngiyabonga
ukhala mdlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sizo zonke besixoxa lo nkosazana Victress Matutu okuhlanganiso yezim imbokodo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukameli komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje sihloko zenkosi ezithandekileyo sizathola ilizwi lethu lokukhumbuzana nje kwalimzuzu emlutshwana elandelayo encwadini yezenzo memisebenzi yabapostoli sikhangele uverse 57 lo 58 kufundeka kanje base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo nasezinyaweni zensizwa igama layo lingusawuli zihloko zenkosi ezithandekileyo owayathola ithuba ayibale indaba lesukela phezulu lapho eqalela khona kodwa engakutsho ngamafitshane ngayifinqa ngithi mina indoda le okukhulunywa ngayo lapha uStefan uStefani wayekhulume indaba yevangeli engashayi inja efihla umphini eyilandisa njengoba injalo eliqiniso elalibaba ezindlebeni lenhlizweni zalabo ababelalele wayilandisa ngendlela ababeyazi kazange adobhe indaba engelani lalokho ababekwazi wayibeka njengoba injalo wabuyela emuva wakhuluma aboMoses ukuthi indaba yahamba njani kodwa ke ilizwi lethu namhlanje likhuluma ngokuvala indlebe kuthiwa ke bakhuluma laba bantu ngelizwi elikhulu base bevala indlebe bamsukela zihloko zenkosi ezithandekileyo kukangaki kumbe ngamathuba anganani lapho abantu abavala khona indlebe okumele kube yizo ezizwa iqiniso elikhulunywayo indlebe zabo bazivala ngenxa yokuthi wayebatshela iqiniso ngalokhu abayikho khona abantu bayavala indlebe zabo bengafuni ukuzwa izinto ezisiza umphefumulo wabo ikakhulu abantu bangaba baningi ungathi uyananzelela nxa abantu bebaningi ungathi kungena omunye umoya kumbe elinye idimoni ufice besenza le nto engelangqondo owaziyo mhlophe ukuthi nxa angabe eyedwa angake akwenze khona lokho akwenza esisemphakathini abantu iqiniso kabalifuni abantu into esobala kabayifuni abanye bazibazonde ngitsho le nto esiza umphefumulo wabo kambe aluba bavula indlebe zabo bazilalelela ukuthi uStefan uthini kanti lokhu-ke wayebalandisela izinto eziyizo ababezazi bezifundile zisuka kubokhokho womunye kuze kuyefika kubo isizukulwane sabo asilaleleni izinto ezikhulunywayo singavali indlebe abanye umuntu uvala indlebe aze akhuthwe ngamathuba amahle angamsiza empilweni kanti njalo ukuvula indlebe ulalele umuntu ekhuluma ubusucubungula lokho akutshoyo yikho ukuhlakanipha ukuvala indlebe umuntu ekhuluma into ingazibe ingenjani vula indlebe uvule ingqondo uyicubungule uyizwisise ukuthi kambe into le ingisiza njani bavala indlebe endaweni yokuthi balalele basole ngemlomo nxa babesola kuthiwa bamsukela ke baze bamkhuphela ngaphandle bamkhanda ngamatshe vula indlebe ukhohlwe amatshe asikhuleke Thixo sicela ukubana indlebe zethu zivuleke lezi esilizibona ngamehlo kuze kuvuleke le ndlebe zangaphakathi silizwe ilizwi lakho likhuluma kithi amen Thank you.
uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ungathunyelwa kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Nalitshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla sixoxa lo MJ Sings, umhlabeleli usakhulayo odabuka kontuthu ziyathunqa. Usandukhipha ingoma entsha ephansi kwesihloko esithi Feels. Wathi silitshayele le ngoma kancane bese sixoxa lo MJ Sings. Ingoma ka MJ Sings Feels uthi sekumnandi awusabuye ekhaya. MJ ngiyakwamukela kuhlelo bafunda.
Uza great baba.
Namhlanje sikhona kuhlelo we're talking about ingoma yakho entsha Feels. Awusitshela okuningi nale ngoma.
Feels ingoma yokucinga esayiphekayo ku project ephumayo, i-EP ephumayo. So sasipheka nje uma ifithi ibhini yaqala nge beat and I'm like, hey, beat leli yachaya bafunga cause ukuthi ligade masi. So feel ukuthi I know the songs actually yadonsa ngayo. So sayibiza ngo Feels because isitori sengoma le ngesabantu abathandanayo, abantu abakhuzuke bonke besaqalisa, then omnye wabo seqalisa ukuba nenotho, then ngasabonakali, ngasatholakali nasendlini, sewumuntu osehlezi nje esemaphathini. So lami ngiyenzama ungani ngiyabhala i-storyline esingani sihlukene lento abantu abanjalo ukungizwa ngizicula in terms of ezothandofile
edlalade lizaphuma. Awusibele okuningi ngaleli dlalade.
Edlalade leli lihlukene, ngiyazi abantu
abaningi MJ lihlukene kanjani.
This time sizamile ukungani siya-incorporate ama-sound angani ahlukeneyo, sami lathi kuzi-challenge ngoba ezama-artist kumele sesihlala sikhula. This time yazi asike sifa surprise. Babesibona abanye njuthanda kulungezokuphulisa.
Tshela phela uZulu ukuthi ingoma le entsha bangayithola ngapha.
Ingoma le entsha sicabanga sibone kungcono ukuthi siyifake ku-YouTube project yelandelayo, yesoyifaka ezitolo abafuna ukuthenga abayenelisayo. Then abangayifisiyo la esoyifaka futhi ku-YouTube bebuke. Then abafuna ukusilandela besilandele ku-Instagram naku-Twitter @IMMJSings. Then ku Facebook MJ Sings, la ku Twitter Spotify MJ Sings.
Abantu they want to hear you sing ingoma yangkhona abashaye nge freestyle.
Bazokuthola abashali bayo. Sengizela phezulu namhla songazi. Bazokuthola abashali bayo. How sengizela phezulu namhla songazi. How manje sewuyabanda. Hey, how manje sewuyabanda. Yiyo le.
Bele kumele bahambe ku YouTube, hambani ku YouTube zilokandaba. MJ, bonga thina.
Siyabonga.
Hayi ke zilokandaba sithanda ukubonga u MJ Sings ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwa namhla zilokandaba mthwakazi omuhle silugciba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo olevalisayo ngenjabulo. Igama ngu Mike Hove, wathi ngilichiye ngengoma ka MJ Sings. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Kwezemidlalo, iqembu leBulawayo City linqobe eleBulawayo Chiefs 2-1 emdlalweni weJibuku Super Cup namuhla, wathi ele Platinum FC lalo linqobe eleWawa FC 5-1. Kweminye imidlalo efanayo, Highlanders 1 Chicken Inn 1, Yata 1 RLS City 3, Cape United 1 Herentals 1. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe. Bayakhala kakhulu abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa. Siluqhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Duke.